So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande. Lingani vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 15 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikhala osesitokisini.
Ibandla lakhe i-CCCC ayimanga laye umnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCCC.
Izakhamizi zemaphandleni zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo lokuthengiswa kwayo ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi.
Ngiyakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyane ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leli seliwile alisela amandla alisathengi lutho.
Ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service olwabatsha abaziwa ngelokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukuthaya abantu bamabandla aphikisayo.
Basukuma bakhuma ngodlame bahamba balozi udlame lwangikhona enyathini khona-ke e-Harare and labo kwabonakala sibili izimbuzi sisha abantu bethaya into enjalo kuyiwo ababekhulume ngendawo yonaleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yethweswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcinisihlalo webandla osesitokisini umnumzana Job Sikhala. USikhala omela izengeza West edalele ephalamende wabotshwa endawonye lomnumzana Godfrey Sithole omela iChitungwiza North labalandeli bebandla le-CCC abalitshumi lasithupha ngenyanga ezimbili ezisanda kwedlula besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kodwa kuyona le iviki uSikhala yedwa wetheswe elinye njalo icala lokwenqabela ukusebenza komthetho. Kusukela evalelwe ejele uSikhala kubikwa kungela mkhokheli webandla omvakatsheleyo esitokisini seChikurubi. Izolo uSikhala ubesemthethwandaba eHarare kodwa akula bantu abaningi ababalisa inkokheli yebandla kade besemthethwandaba. Omunye wabakade begqugquzela ukuthi abantu beye ngobuningi ukuyaxhasa umnumzana Job Sikhala emthethwandaba intatheli zindaba uHopewell Jingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Hayi, lokho kusho ukuthi ibandla lakhe i-CCCC ayimanga laye umnumzana uSikhala, kusho ukuthi semjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCCC, kusho ukuthi nje usesele yedwa esesikhaleni kumele nje abe indoda zibonela qina abe indoda.
Lona udaba lwengatsha kumbe ama-structures e-party ukuthi kawakho kungabangela na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe kukhetho?
Ibandla le-CCC ngokubona kwami vele abajonganga ukunqoba kukhetho. Ngokubona kwami njengolwazi engilalo bazama ukwenza into engazake yenzeka engajwayelekanga, bazama ukuthi benze ibe i-party yabo ibe yilokho okuthiwa i-social movement.
movement.
Nxa i social movement kutsho ukuthi iyabe ilibandla nje kuyabe kuliqembu labantu abangalama kungabangalazikhundla kungalama ama structures kungalabantu abalezikhundla kanti into ke eyabe iqala ukuthi babe sebe babakubancintise ukukhetho ama social movements ajwayelanga ukuba ngawokuncintisa ukhetho ajwayele ukuba abe asetshenziswe ukuqoqa abantu ukuthi bayenze into ethile njengokuthi iqaqoqa abantu ukuthi batarake benze akwenziwa ngabantu eYugoslavia bekhenqula umbuso kaMongameli owayengumongameli welizwe lakhona ngale uSlobodan Milosevic. Yikho okusebenza khona kakhulu lokho kuthiwa ngama-social movements awadingi ukuthi abe lama-structures. So ngicabanga ukuthi uMnumzane uChamisa uzama ukwenza njalo. So kangibona ukuthi vele bajonge ukuthi bahambe kukhethweni. Bona bajange ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esifaneleyo batelake bacabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esithile banelisebenzela ukuthi basebenzise balelithi citizen. Phela into yabo yelukwe kuhle ukuthi nxa abantu bengangena amalunga esitripus ingangena esitradeni bachise istrada benzeni amapolisa nxa esebachaya sokutshelwa international community ukuthi ichaya ama citizens. So ngezindlela sokusenza sokwenzela ukuthi amazwe njengabo America abe sengenela ke elizweni. So abalandaba lamakhelo khetho kodwa kulesizathu esinye esithi nxa sisikhangele balenjongo yabo ejonge ukubangela ukudlakela lokungahlaliseki kwelizwe esithi sina instability elizweni ukwenzela ukuthi bese kubuya amazwe njengabo America angenele ke kube lempi eZimbabwe athi kugenqule uhulumende okhona owezanu PF abalani lama elections ngoba nxa ufuna ulungiselela ukunqoba kukhetho kumele ufake ama structures ukuze ube libandla elimileyo kodwa bona abakufuni khona ukuba libandla ngoba vele akulani lenjongo yabo abafuna ukuyenza.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithole amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaranza kwele South Africa ngoba inengi lingasebenzi njalo lingavunanga okuthexaxa emasimini. Uhulumende uthi osomabhizimusi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla yabo ngedola leMelika kuphela. Kodwa uMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi impahla ethengiswa ngemali yeZimbabwe iyadula kakhulu okwenza abantu begcine bedinga idola leMelika ukuthi bazithenge.
Yakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyana ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leliseliwile alisela amandla lisathenga lutho konke nje izifuyo ngazinakana onkomo ombuzi onkukhu konke kuthengiswa ngedola leMelika. Ungahamba njalo futhi emavinkilini ubufumana ukuthi bavele sebethengisa ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa nxa bebefaka intengo ngebhondi leZimbabwe ibiqansiswa kakhulu okumangalisayo ukuthi umuntu aze abone kungcono ukuthi athenge ngemali yaphandle kwamazwe. Ngina kanti bekwenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu bekubone kungcono ukuthi bathenge ngeyaphandle. Kunzima kakhulu ngokuba nizafumana ukuthi abantu emakhaya kabasebenzi kabala ndlela yokuthi bangenza imali, abasenelisi ukuthenga othukela, abasenelisi ukuthenga impuphu, indlala ibhahile, abantu kabatholanga lutho emasimini. Amabhasi bagada ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Lezikolo sebegqugquzela ukuthi kakubhadalwe ngedola leMelika. Kunzima ebantwini bemaphandleni kakhulu laba abahamba besiyawoda impahla zabo emadolobheni kumbe phandle kwelizwe. Enhlabanini bamavi mavinkili bathwele nzima ngobana kathesi ukuthi asukumise imota isiyawodla impahla kumele asebenzise ifiweli kumbe amafutha emota abiza intengo yemali esabekayo azothengisa impahla zakhe ngemali ephezulu okugcina sokulimaza kakhulu izizalwane zemaphandleni ngoba yizo somele zibhadale imali yamafutha liyana ukuze azuze akhave indleko zakhe kumele ayifake ebantwini so kungakho-ke impahla zakhe kumele zidule
njengenhlanganiso ezizimeleyo liphathisa ngani njalo zikhona ezinye inhlanganiso ezinika abantu ukudla kumbe ezibafundisa inhlelo zokuziphilisa sike sakhuluma lo mphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane wathi bayabafundisa amabhizimusi athile ukwenzela ukuthi bewaqhube beziphilisa liyakubona yini lokho
ye eqinisweni zikhona inhlanganiso ezigxile ekufundiseni abantu kodwa lezo nhlanganiso kazenelisi ukuthi zingene emaphandleni wonke ungafumana ukuthi engxenye kusiqinti esiyibimbethi district enjengelupane kumbe njengenkayi kumbe njengetsholotsho engxenye elamawadi esingathi on average indawo lezi lamawadi angu-30 ufumanisa ukuthi kule nhlanganiso ezenza khonokho engxenye kumawadi amathathu kumbe amane okutho ukuthi amawadi amanye angabe phezu kwamashumi amabili kawatholi lezo nhlelo kubenefitha abalutshwana kungenxa yokuthi la lezo nhlanganiso kazila esingathi ngama-resources okuthi zenzele umsebenzi ngokudephileyo zingene zisabalale indawo yonke yebo zikhona kodwa kazisabalalanga indawo yonke baningi abantu abangatholi lutho kukho khonokho kuthola mhlawumbe abantu kumawadi amalutshwana
lo ke ngomnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eyi-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service lona olulembali yokulolonga abatsha bebandla lezanu-PF abalodlakela abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukutshaya abamabandla aphikisayo phambilini kokhetho luka-2023 kodwa abezanu-PF bathi umuntu wonke wamukelekile ukuphatheka kulolu hlelo ngitsho labamabandla aphikisayo njengokuthembisa kwethu nanti ihlandla lesibili lengxoxompikiswane esiyethulele yona kuzindaba zakusihlwa izolo ephakathi kwelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lomnumzana Bednico Bebe owebandla le-CCC untungameli Nkomo we-Studio 7 ubuze uBebe ukuthi bazavumela abasakhulayo bebandla laba yini ukungena kuhlelo lwe-National Youth Service.
Into ye-National Youth Service historically kusukusela ngo-1980 iqalwa ngumgabe kusathiwa i-Youth Brigade yayivele iyinto ye-party 42 years down the line isenziwa yi-party ubususithi wena unxusa ama-youth e-CCC ukuthi ayetrena for what benefit ngoba i-history isitshela ukuthi okade kusenziwa bekusenzela i-party so are you trying to tell me ukuthi sebesi-invite ukuthi sibuye sizejoyine izanu-PF indirect angikholwa akula into enjalo kodwa still asithi nxa kungenziwa properly kusenziwa izisebenzi zikahulumende kube professional sizakubona sonke ukuthi kwenziwa properly and professional asila sizathu sokuwalela ama-youth but okwakathesi siza advisor ama-youth ethu well ukuthi thina njenge-CCC i-history yethu esiyaziyo from 1980 to dating 42 years after besikwazi ukuthi into zama-youth into zezani
baba Chuma abanye bathi ikakhulu abe-CCC bathi ukubotshwa kwamalunga abo afana lo Godfrey Sithole kanye lo babu Job Sikhala ikwethusela nje ikubahlukuluza ukuze babe ngumzekeliso uthini ngalokho
into ebuhlungu kakhulu ubona yabona honorable osithole ubonzi umngane wami kakhulu sibilisi besisonke eParliament yawelana nezingathezinje ngetrade lapha besisonke nje ngokulayo kuraba nje sizibhodela sihlenzane. Unfortunately into abayenzayo yinto okumele ngomthetho ibe le-PJ. Umthetho cannot be put selectively ukuthi na hayi nxa umntu ngoba ngwe-TBC naye veloku akusabulanga athinte asuze kuhambe kude. Basukuma bakhuma ngodlame bahamba balwenza udlame lwangikhona enyathini khona ke eHarare and labo kwabonakala sibili izindlu zisitsha abantu betshaya kuthenza into enjalo kuyiwo ababekhulume ngendawo yonaleyo. So nxa umthetho usubuya usho kumele u-apply selectively ngenotini nama-members e-TBC yini bazenzela bodwa andabona nango ukalethi ubhebhe sikhuluma naye lapha kabotshwanga kodwa is a very big politician e-TBC kodwa ngencwadi yena kazange akhulume ngodlame kazange ahambe ayenza lolo dlame nangokhona akula muntu ombophayo akula muntu omhlukumezayo kodwa na ungenze something okurong vele umthetho uzabuya the long arm of the law will catch up with you nxa bekhuluma ngesingisi.
Ngokubika kwephephandaba le-Newsday baba Bhebhe ubaba uChris Mtswangwa owebandla lezanu PF uthi yena akula mahluko phakathi kwezanu PF lamasotsha amasotsha ngawezanu PF uthini ngalokho?
Ya lapha kulento engizazichaza ezithile ningakafiki khonapho kweka Mtswangwa sesikubonayo kade singama-political arrest okokuthi umuntu uyahamba ebotshwa akukayindekedwa eqeda lapho badina i-bail ukuthi ehamba ku-remand icala libe lokhu lidluliselwa phambili lokuthiwa kusadingwa lisadingani limbophe njani indi-first place lingakakutholi lekho limbophele khona kwakuqala ukutshengisa ukuthi vele izanu kayimanga kuhle. Okwesibili kugcwalisa ikokono kokukhulunywa ngumthwanga. Umthwanga nxa esithi yena amasotsha nezanu kakwehlukananga kutshengisa ukuthi umthwanga yena ngwakhe into ayikhulumayo kayazi ngoba i-constitution yelizwe leZimbabwe ikhuluma sobala ukuthi yona amasotsha kawangeneli kwezombangazi.
Babuchuma akuyiphethe. Yebo amasotsha ngawezanu PF yini njengokutsho kukababa Mtswango?
Amasotsha nakahulumende, amasotsha aguidwa yi-constitution ukubana bona baminjani. Siyakwazi ukuthi they are apolitical nxa besemsebenzini akumelanga batshengisele ukukhetha ibandla elithize kodwa as individual people in their private lives balalo ilungelo lokukhetha laba abangabe befuna ukusekela khona njengomuntu wonke nje elalolelo lilungelo kodwa ekwenza privately.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe kungxoxo ebilawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokutshaywa lokubulawa kwabantu ababanjwa becatshangelwa ukuthi ngamasela. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshelele liphephandaba ukuthi kulezehlakalo ezimbili ezisanda kwenzakala eKaloma laseKaroyi lapho okubulewe ababili kade bebanjwe belempahla entshontshiweyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende weleSouth Africa loweZimbabwe bayaqinisa inhlelo zokuvimba umngcele we-Bait Bridge ukuze kungabi lofohlayo kulo mngcele engelamaphepha asemthethweni. Okwamanje sengidedela emuva ngiye ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Hey Studio 7 bathandwa bahle elizama ukusibonisa konke okusisithelele kungale kwakhona liyasibonisa kube mgci. Siyabonga kakhulu siyalithanda lonke ngothando oluhle futhi elisenzela lona. Hey ngizama ukuthi ngibonise enye into lapha shwa liyazi abantu ngakuthiwa balimbono wami ngani shwa siyayenza sibe moya munye sibe nhliziyo nye sike simene entweni eyodwa kuqala singamene entweni eyodwa kuqala nebhenca iqiniso lingazuzakala kodwa njengoba nje kathesi abanye bathi bona ngabe MRP abanye bathi ngabe zaphu abanye bathi ngabe MDCT abanye ngabe TCCC abanye bezanu sihlakazeke kangaka iansa ukuthi siphumele right inzima ngike ngaye drobheni namuhla la kobulawayo hayi into engiyibone kobulawayo shuwa shuwa ngayizaqhubeka injana izasenza noma kade sikhuluma sisenza so kodwa sicine sesindawonye thina liyabona ekhaya ngapha mbone ngani sesibona ngasolinye thina sesibona ngento eyodwa but abantu abangani bayasilahlilahlisa yilabo abantu abakumadiaspora especially kakhulu abantwa bethu laba abasegoli lapha hayi mboni uyabitshiyene kakhulu madoda angazi ukuthi wayi kathi so abanye ye singabe umthakwazi Republic Party ye lingalandela amashona abanye labo bafohla bathi hayi no kasibambane nini kuphela sidinga iparty engakhiphi iZanu PF abanye babuya lalokho shuwa lokho besehlule ukuqonda labo basegangeni kabakho ekhaya kungani bengafisi ukuthi sike siboneni nje kodwa ukuthi kathi khona nxa singapandila singavuna yini kumbe nxa singalima ngezulu singavuna yini bese yophuma lesinqumo esisodwa
ye sanibonani mthwakazi omuhle madebela amahle li-right thina si-right ye mina bengicela ukuphawula lapha bantu bakomthwakazi ukuthi asizamenini ukuzibona njengabantu lathi asiziboneni njengabantu singaziyeyisi asiyekeleni ukuyeyisana njalo asihloniphananini siyekeleni ukuyeyisana sike siqakathekisananini angeke sibe ngamalida sonke angeke sibe ngonkulunkulu sonke asingeke sinothe sonke same day kodwa siyonotha ngokwehlukana kwethu la ukudalwa ke njalo angeke sikhule sonke ngelanga linye asifundeni khonoku bonise ukuthi leader yethu sifuna ukuzibusa kanje thina ngeke sonke sibe ngama leader sivuke singama leader sizabe silider bani masonke singaba ngama leader sizabe sesibusa bani asiyekeleni umuntu oyedwa sibambana neni ngaphansi komuntu oyedwa simthume ukuthi akasikhulumele
Salibonani lonke ku Studio 7 amagumba manomhlaba salibonani bantu bakithi hayi indaba siyazizwa mpela ezikhulunywayo but mina ngokubona kwami iZanu PF izowina lula lolu khetho angisupport mpela ngisho la kancane mina vele ngisupporta iZaphu umlandeli weZaphu since ngama-70s angisho njalo ya ngoba ngiqala ukuyilandela ngama-70s so kulamaqembu ayi-2 aphikisayo asuze ngaqambi ngamagama amaqembu layazakala ukuthi anama-CIO mpela ayake buzwe sona la maqembu vele ukuthi adlelana lezana kodwa kuyave kubhayiziswa abantu ngoba kulabalandeli nje kulabalandeli abaphongulandela bengazi istori okuze sebegcina abanye begxeka bede unkomo wathengisa how can say inkomo wathengisa abantu bezimbabwe bakhuluma labo balokhuza sebengama-opposition party ukuthi umuntu wayenza uzo ukhona la ukuvula umlomo wathengisa amaqembu nala ayi-2 aphikisayo maningi amaqembu aphikisayo kodwa asuze maqambi anama-CIO anama-CIO elinye lilidwa yi-CIO amanye lawo vele amadeputy akhona odeputy labanye ngama-CIO phakathi so izani uzowina lula izi izani yawina lokhu umdlalo odlala abantu bebethi lilandela obani lilandela obani lilandela ama-CIO landelani zapho kuphela iqembu elidala ingcono elingalase-CIO phakathi labe abantu bekhuluma amanga yezaphu yathengisa yezaphu izaphu yaleli lizwe nxa wawungekho umncane siyakutshela izaphu yaleli lizwe amagorili lalegangeni kuphi kuphi abanye bebafakela namabhoni badula bethengisiwe bebabulala so izaphu yaleli lizwe izulu lisina amagorila lalehlathini kugodola elalehlathini bona sizobuya ngesikolo isikolo sakho mbe ngiform 3 sizokuthiza pattern silizweni asikhuluma ama form 3 la kumbe ama form bani sikhuluma abantu abasebenzayo ukuthi wafunda isilungu yasikhuluma ngokwakho lo bachaza umsebenzi izaphenza umsebenzi omuhle eZimbabwe lo nkomo engena ku unity kwenza umsebenzi omuhle ngesithayo ngamasotha until today ngiyabonga ngiyabonga ngizama ukubonisa abantu athuki umuntu ngikhuluma iqiniso futhi
Studio 7 ninjani kunjani ngezindawo ngezindawo mbulisa lami yesh nangizwa ngizokumangala ukuthi kanti izani iyadifuna ukuholisa abase ama user kodwa ihlulwa ikunikeza abantu ababalulekileyo abangama teacher madokotela under government wonke umuntu under government ayihluleka ukubanikeza imali kodwa ithi ama sebhuku izayithatha ihlulwa nje ukunikeza laba abayifunayo abayicela ukuthi bafune ama increase lami ngithi Paul ngicela manje ingafiki message yami ifundwe yayicela
Mphinde ngibingelele futhi kuStudio 7 lapho ngibona abasakazi bonke abeStudio 7 keep to guys siyabonga nabo Ezra nabo bonke siyabonga bese ngithi mina tshela la abantu laba abakhuluma kabi nge-MRP ngiyabatshela labo bantu abakhuluma kabi nge-MRP ukuthi kabayeke into yabo bakhuluma kabi ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi nge-MRP kuyibona abantu bayithi lapho okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi okuyibona abavalelwa khona to khona ibona abantu abavalelwa bona la bantu bayithi abakhuluma zonke lezi zinto ngoba othamisa bona labo abangani babo nabo bonke omnangagwa labo lokhu bekhuluma kanje futhi nomnangagwa futhi naye lento lokhu eqhabuke ikhuluma le khuluma ngomthwakazi ekhuluma kanje thina sincenge lutho emashoneni le koZimbabwe le thina singumthwakazi thina laba bantu laba abalokhu bezincengela khona le oro bancenga khona le ini oro abafuna ukuba yinational abaqhubeke ngenational yabo kodwa sikwazi ukuthi sihamba sidobhana one by one bathi ingane zomuntu noma ingane zomuntu iproblem yakho ni solve ekhaya so bona mabe kubona lokhu ukuthi oro bashade khona sinendaba nama marriage yabo thi intermarriage akhona but kune singafuni ukuthi bakhulume kabi ngomthwakazi nabo futhi nimithetho yabo lo sisilamba bekhuluma mange plum tree bethi thina sibambane nabo angeke sibambane nabo thina lapho yabona but ukuthi abantu bakithi bashade emashoneni bazindlela sinendaba futhi nakho lokhu yathi ngoba ama intermarriage akhona ngoba bakhona abakithi futhi abashade kuphi abelungu abashade khona la eSouth Africa so ukuthi bona abe lokho besitshela ukuthi ama intermarriage sinendaba thina silungisa intermarriage ngomdeni akusiyesizwe thina silelwa into kaSizwe sikamthwakazi into esiyilwela so njengoba mnangakho bethi thina sisuthi indumba thina sinamadimoni kaligiyona yena unedimoni likabani manje ngoba phela uyena nje udodi nje omuntu asabe ukhuluma lokhu ngoba vele safa sikhosa kwelimpompo lana sibaleke sidlwa zingwenya abafoyi baphelele endleleni ngendaba yesizwe yegovernment yamashona namanje bafuna ukubuyisela futhi igovernment yamashona futhi ngoba into ofanele niyazi bafowethu umnangagwa nolokhu zenu eChamisa lisempheseni ngabantu abayi-one nina niyithutha nina into eyisenziwa unkomo into ababeyenza kwemini babeba nonkomo bathe ebusuku babe na umgabe yonke into iyayisenzeka baphele lapho nje intuthu baphele laphi ungazositela nini ungazositela osisile abothwayo babazoshintsha uzoshintshana if uma ishintshile wayengakwazi ukuthi lapho ngoba uye osuka enama-mayors nama-MP endaweni eziningi namakhansela uye busuke namakhansela from down wayengakwazi ukuthi akontrole umnotho lakho osuke eflabhuzi noma osuke etsholosho noma osuka kuphela upani or uphi kuphi wayengakwazi ukukwenza lokho ngoba ezilonge igovernment amameya wethu amameya wakhe kuyiwona akuleyo ndawo leyo isupposed ukuthi kwenzeke lokho but nanizositshela ukuthi akaphathanga ugovernment fakani emarapi libone kuphela nithi kuzokwenzakalani asesabi indoda thina
hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele kunombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318 njengesukwini siyakhuthaza ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu siyabonga hayi isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change etheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcini sihlalo owebandla umnumzana Job Sikhala osesitokisini. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola lemelika kumbe amaranz akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi njalo lingavunanga emasimini ukudla okuthexaxa. Hayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngomvulo. Kusasa lanamhlanje lingalalela ezantambama ngo-past 7. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.